Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC. Walambulela ngenjabulo kustudio 7, olwesihlanu mhlaka 8 kuZibandlela 2021, ngusithandekile Msanga. Endabeni zethu namhlanje.
A new variant of COVID-19, which is highly infectious, kumbe ithelelwana kakhulu ukwedlula le kade silayo. Ngakho ke ngenxa yokuthi yathelelwana masinya kutsho ukuthi ama-cases ethu azabe siyaphezulu.
Inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 libikwa lisehla. Osekubangele abezempilakahle ukuthi bacabangele ukuthi kungabe sokulo hlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha.
I-America yililizwe elokuthi ama-elections awula ngxabano ebakhona after ama-elections upresident yazisukela. Bona ama-protesters laba kade betshengisela sebethethe i-Capitol Hill. Abanye kusaze sababona behlezi esitulweni sika-speaker akuzange kwenzakala eZimbabwe.
Iningi lipha imibono ehlukeneyo ngokwenzakala kwele Melika. Abanye besithi kungcolisa isithunzi selizwe, abanye besithi lilemthetho yokulungisisa ingxabangxozale. Intatheli izindaba njalo engumhleli wendaba zemfanekiso kamabonakude uOpal Chinono usevotshiwe njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Babikwa belitshumi lanhlanu 15 abantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo kuphela. Lokho kukhuphele inani lasebebulewe yilolu bhubhane lafika ku-446 ukuthi abahlolwe batholakala belegcikwane leli izolo kuphela bengamakhulu phose yathoba munye munye i-871. Kunje sebezinkulungwane phose ezingamachumi amabili asebehlolwe bafunyanwa belegcikwane leli. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho wanyakenye. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lambili 12,083. Inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 liyalisehla osekubangele abezempilakahle ukuthi bacabangele ukuthi kungabe sokulo hlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha olubikwa lukhona kwele-South Africa nakwele-Bhilithane. Umholi wesibhedlela sempilo kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya eloba enkundleni yokuxhumana ye-Twitter uthi inani labasindayo kulo mkhuhlane lehle livela kusilinganiso sokulikhulu ekhulwini 95%, safika kumachumi ayisithupha lani 64.7%. Abanye ngabathi bazithole belomkhuhlane olezibonelo ze-COVID-19 kodwa behlolwe kabili lokho bethiwa bamsulwa kodwa bacine sebebhubha kutholakale ukuthi ngempela babulawe yiyo kanye i-COVID-19. Osekubangele ukwesaba ukuthi mhlawumbe lo mkhuhlane uyazifihla egazini. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Magigo ukuthi kanti vele kuyini okungabe kusenzakala ngaleli gcikwane.
Kulezi zathu eziningi wayisile ma-COVID cases amaningi obulawayo laseZimbabwe ngesikhathi lesi. Okokuqala, a new variant of COVID-19, which is highly infectious, kumbe ithelelwana kakhulu ukwedlula le kade silayo. Ngakho-ke ngenxa yokuthi yathelelwana masinya kutsho ukuthi ama-cases ethu azabe siyaphezulu. Okwesibili, ukuthi sisuka kuma-holidays abantu babuthene akade bekhona vele elizweni, abantu babuthene besenza ama-first of all shopping 24 December 2023, abantu bebehlangene etown begcwele bekungayenzi. Okwesibili, abantu bahlangana for ama-party, family gatherings, into esitshiyeneyo. Okwesithathu, samukela inani elikhulu sibili labantu kade bevela e-South Africa, kuyo njalo indawo esiyaziyo ukuthi iqalisele i-new variant lapha e-Africa sasesibalayo futhi kutsho ukuthi vele sesilayo lathi lapha eZimbabwe, but kuyukuthi asika-confirm ngama-test. Kodwa inxa silandela i-behavior emkhuhlane kuyasitshela ukuthi inxa i-South Africa ibilayo, thina silobudlelwano obungako le-South Africa ngendlela zokuhamba kwabantu between the border, kutsho ukuthi lathi vele sesilayo.
Sike sabona kwesinye isikhathi inani nxa liphuma lokubana thina kulabantu abahloliweyo asithi thina abangamachumi amabili 20 kodwa uze kuthiwa abalegcikwane lecoronavirus bengaba ngamachumi amathathu 30 kona kuhlolwe abangu 20 kungakubangelwa yini lokho
bengingakakunanzeleli kanjalo kuma test lama results ethu oyekade siwathola kodwa mhlawumbe maybe indaba yokuthi ama results nxa iphuma silalawa esiwabiza sithi ngama cumulative cases bese sifala lawo esiwabiza sithi ngama daily cases. Cumulative sikhuluma ukuthi over isikhathi kumbe iviki kumbe kusukusela saqalisa sesilama cases amasha mangaki. So for the week ayakwazi ukuthi engamachumi amathathu 30 kodwa for ilanga lona lelo sizuze only 15 ichumi lanhlanhla ngakho ke ikho ekungaba yincazelo ebambekayo.
Lowo ngudokotela Rogers Magiko ingcwethi kwezempila kahle ube khuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Abaphila ngokuthengisa bebedlala umacathelana labezomvikela lapho abahamba bethengisa besithi bengekela ukwenza njalo ngeke benelise ukuphila phansi kwe-lockdown ngoba uhulumende engabaphathisi ngokudla behleli okwenyanga yonke bengasebenzi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
IZimbabwe iphakathi kwesiqondiso se-COVID-19 level 4 lockdown okwenyanga yonke kaZibandlela osekuchiye iningi likhala ikakhulu abaphila ngokuthengisa bethi sebezabulawa indlala hathi i-COVID. Ophila ngokuthengisa umnumzana Neva Bonde uthi sebehluphana labezomvikela ngoba kungavumi ukuthi baphonge uhlala bengasebenzi.
Lapha siyabona ukuthi ukuhlukumizwa kukhona phakathi kwamapholisa lamasosha labantu kukhona abantu bafuna ukuthengisa edorobheni nendawo abazithengisa zona nendawo zabazithengisa lamaplace abawathengisela wona. So kathesi abantu bafuna ukuthengisa, so abantu balenkani abantu bathi asifanisi ukuhamba ku-lockdown siphe ukuhlala ezindlini singaphume kuphandle sidinga imali. Yikho khona kuyitshengisa ukuthi abantu kathesi seyihluphana lamapholisa namasosha.
Esinye njalo isakhamusa kobulawayo umnumzana Bekithemba Sibanda uthi kudinga ukubambisana phakathi kukahulumende abantu kulimpi hathi ukuhlukumezana.
Ngokubona kwami ngibona ngani kumele abantu bebambisane ukuthi ukubololo sisuke siphumekilwe ngoba labantu abahlezi ezindlini abantu bezimbabwe most ngabantu abazisebenzayo. So lobunzima so ukubupha amabhanti akufuni isikhathi eside, ufuna so isikhathi esincane sona leso nje kudlula. So asazi njalo ukuthi kuzasimisa ngapha kodwa ke hayi mina ngokubona kwambona ngani abantu kumele babambisane ukwenzela ukuthi siphume edubeni lolu masinyane.
Ophila ngokuthengisa uJotina Lusinga uthi bahlukumezekile ngoba uhulumende akabaphathisi.
Sibe yabanzima kakhulu kithi yona le manje sesingasayenzi lutho. Eyi impilo yabanzima kakhulu. I-government yake yasithembisa ukuthi iyasinika ama-cushioning fund of which ibisinika 600 bondi esayithola kanye yona yayithi ezosinika for amanyanga zonke ze-COVID of which le 600 yakhona ayinanto ethengayo, ithengi-10 kg yempuphu sokuphelele khonapho. The rest kuzozibona ngapha ulandlu uyaloja and kube nzima kakhulu, kube yi-challenge kimi kakhulu enkulu.
Unkosikazi Madade Ndlovu omunye njalo ophila ngokuthengisa uthi abasazi ukuthi benzeni.
So kubuya futhi enye lockdown yesi-2 leyi it's 30 days. Can you imagine 30 days asomalanga amancane yona iviki khonapha nginje. So vele khonokho ukuthi uthengisa ucatha vele ende kunzima kubuhlungu in a way vele kunzima. Asonto vele ekhulumekayo lokuthi ungathini but hey sesizabona ngakho asazi ukuthi kuzavuleka nini but wakathesa kunzima vele.
Umqondiso wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi bakhona uhulumende asebavumele ukuthengisa.
Nazelela ukuthi ke nakube lombiko ovela kuhulumende usithi wona abantu abathengisa izilimo emkambo bengasebenza banikwa indlela zokuthi ukuthi bathole ama exemption letters ngoba basebenze bavunyelwe ukudlula lapho kulama police akhona. Yikho ke sibona ke abanye bevule bethengisa ngoba sebenzi lo mzabathele lezo zincwadi. So ngaphela kona ngale mkambe khona abanye ngabavule ngabathengisa izilimo kuyinto esimukelayo ngoba abantu bethwele nzima abaningi kade vele bengasela babamba khona nxa sokuvuliwe kanjena sokulokuvelo sibili bazabebethila bencedakala kakhulu. Siyabamukela khona okwenzakeleyo kodwa siyafisa ukuthi ngabe kuyavulwa mhlawumbe yinye evalekileyo le abantu abangena khona phakathi kuthi emnyango laphana abantu bageswa izandla lapho abahlezi khona bathelana izikhala i-physical distancing nge-1.5 meters ukuthi khona nomkhuhlane ungamemetheki. Sazama ukuthi sifuqe sibili ukuthi uhulumende anasilalele akulungise khona lokho.
IZimbabwe ingene kulanga lesine le-lockdown yamalanga angamashumi amathathu kulandela ukuqhamuka njalo ngolaka lwe-COVID-19 okubangele ukuba labaphila ngokuthengisa kuthiwe bahlale emakhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwesifo lesi. Kodwa abaphila ngokuthengisa bathi akulula ukuhlala ekhaya ungadingi imali. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intatheli izindaba njalo engumhleli wendaba zemfanekiso kamabona kude uHopewell Chinono sebochiwe njalo. UChinono ulobe ebulenjeni bokuxhumana beTwitter isithi amapolisa asezombopha phezu kodaba lokuthi ipolisa latshaya labulala usana olwalubelethwe ngunina. Lanxa usana lwatshaywa lipolisa kubikwa lungafanga. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDC Alliance umnumzana Job Sikhala laye ulobe kuTwitter esithi amapholisa afuna ukumbopha phezu kodaba lunye. Kodwa belokhu engakabotshwa sisiya emoyeni. Ababili laba sebeke babotshwa bavalelwa esitokisini okwamaviki ambalwa. UZulu weZimbabwe upha imbono ehlukeneyo ngokwenzakala kwele Melika. Abanye bathi kuncelisa isithunzi selizwe leli lona elikhangelelwe ukuba libe ngumzekeliso omuhle kwamanye amazwe omhlaba. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu dama ngokugcweleyo.
Abasekeli bakamongameli Donald Trump wakwele Melika babelokutshengisela okulodlakela behlasela isakhiwo sedale ephalamende esecapital Hill ve-city. Bafuna ukubonisa amalungu edale ephalamende insolo yabo ngokuxilwa okwenziwa umkhokheli wabo kukhetho olwenziwa ngolwezi nyakenye. Lokhu kumangalisa abeZimbabwe abalandela ukhetho lweMelika lona olwazakala ngokuqhutshwa ngokuthula langendlela ezibukekayo okumangalisayo. Ingcitshi echubeka ezombusazi womnumzana Leonard Kabisi usole kakhulu ukwenza kwabalandeli bakaTrump.
Esikubona lapha yikuthi ama-elections la ayenziwe America angani aseveze ungabi perfect okwama elections awe America. Isikhathi sonke lesi thina besisazi umbe besitshelwa ukuthiwa iAmerica yelilizwe elokuthi ama elections awula ngxabano ebakhona after ama elections upresident iyazisukela. Kodwa sesibona nanga uTrump sihle watshengisa ukuthi hayi lakho langapha kuyenzakala njengalokho kwenzakala kubo Zimbabwe. Sibona ama protesters lawa kade betshengisela sebethethe iCapitol Hill abanye saze sababona behle esitudweni sika speaker awuzange kwenzakala eZimbabwe. Kodwa uhle utshengise ukuthi ama problems anjengalawo asichaze eZimbabwe uphi.
Umnumzana Mabutho Moyo webandla leZANU-PF na uthi okwenzakala kwele Melika akulani labo.
Ngaze amaZimbabweans asiphatheki kangako kumpumela yokhetho lweMelika. Kumbe kungena uTrump kumbe nguBiden. Nxa i-foreign policy phezu kwezwe leZimbabwe ingazange itshintshe kuyabe kulokhu kufana kithi. Kuyabe kulokhu kufana kithi ngoba siyananzelela ukuthi sokube lama administration station phose amathathu selokhu kwafakwa izidera izijeziso lezo zafakwa phecelezi ama sanctions. Bangena Obama ayizange itshintshe leyo foreign policy, ungenile uTrump ayizange itshintshe kube le amendment sekwa reinforce la ama sanctions. So yitha ukhathalekile ukuthi kungene ubani.
Kodwa ingcitshi ecubungela ezombusazwe umnumzana Pride Nkono uthi okumele iZimbabwe likufunde ngokwenzakala eMelika yikuba kule mithetho yokulungisa lapho ukhetho luthe lwaphambaniseka.
Into enkulu esingayifunda ngendanye ngokwenzakala America yikuba ukuthi idemocracy yona vele ifuna ukuthi ilizwe libe lama institutions aqinileyo akwanise ukuzimelela wodwa enze umsebenzi wayo engaphanjaniswa ngamuntu ngoba sibona ukuthi amadale awe ama states njengabo Georgia lawo Pennsylvania lapho kufakwe khona indaba ka mnumzana uTrump ukuthi hayi ngaqililwa ekubalweni kwamavoti bayilahlile indaba zakhe bathi azila bekungelazo i-evidence yokuthi lokho kwayenzeka. Sabona njalo ukuthi i-electoral college kumele ihlale mhla ka 14 December 2020 ihlalile yathi hayi umnumzana uBiden nguye owinayo i-election leyo. Kwasuka lapho kwaya ku-Congress, kwasuka lapho kwaya ku-Senate. Kanti sekumele ukuthi mhla ka 20 January 2021 sibone uMr Biden esiwa ngumkhokheli we-America.
Basekeli baka-Trump wahlasela isakhiwo sedale ephalamende se-Capitol Hill ngemva kokutshotshezelwa nguye esebenzisa inkundla zebulenjini ezigoqela uTwitter, Facebook lezinye esithi bengavumi ukwamukela impumela yokhetho olwenziwa ngolwezi nyakenye. UTrump unqotshe ukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Joe Biden webandla lamademocrats kodwa kuyaphikisa impumela yokhetho lolu esithi waqhelibezelwa loba nje kungela bufakazi abuletha entshonandaba okuveza lokhu. Mimele isithu 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje amapholisa eMelika sebophe abanye abangene esigodlweni sedalela ephalamende lele Senate esakhiweni eseCapitol Hill eWashington DC kunje sokuhlolisiswa kungenziwa ngomongameli Donald Trump labanye bakhe ngalolu daba. Amalunga eHouse of Representatives asefuna ukwethesa umongameli Trump icala lokwephula isisekelo sombuso selizwe. Ake sizwe abanye bekhuluma ngalolu daba.
Na uJacob Mandzini ngisendele ngwalapha okwenziwe nguDonald Trump akuyayangisa njalo kuyamangalisa ukuthi khathi bona vele eMelika babemkhethe njani bemfake esikhundleni esinje. Umuntu lo vele ngendlela abuse ngayo ubetshengisa ukuthi vele uyintando kaphiswa ngesikhiwo kuthiwa li-detector. Ngakuthiwa kuya ngami ngangithi vele angabona amalanga alandelayo la kusafika umhla ka-20 umuntu onje kumele ukuthi akhitshwe esikhundleni njalo ukufanele ukuthi into le ayithonisise akuphindi futhi ngoba ziningi izinto azenzileyo umuntu lo khonapha kusukela ekhethweni sikhatshana kodwa besibona okwenzakala kwakhona. Esikubongayo nje yikuthi nje eMelika wonke ama-organization aphiwe amandla awo ungela muntu ongawathathela. Lokho kumele sikubabaze sibili ukuthi ngitsho loba labo manje bakhona kumbe noma yiphi inhlanganiso yakhona bebezimela ungala muntu ongathi yenza ukuthi njengalokhu esikubona elizweni lakithi. Kuyathabisa kakhulu ukuthi kwathi kakumi ukubalwa amavoti kodwa waqhubekela phambili wabala amavoti. Ngako kuyelakithi ngakwama kwatshintshwa yonke into. Sibona ngathi lanxa kuyikuthi kukhona okonakeleyo kodwa ke hayi idemokrasi ikhona eMelika.
Lo okhulumayo ngithethiwe ngikubona engathi kufanele ukuthi avume ukuthi wadliwa kulelo khetho ngoba kanti angithi bekubalwa wona amavoti lawo yiwa akhombisayo ukuthi yena wadliwa ekhethweni. Mina kangisiboni isizathu sokuthi uyalelani akavume la yabeka into ngaphansi akaqhubela abanye abone ukuthi laba abanye baza kuqhuba njani. Ngoba mina isizathu sokuthi umuntu ufuna ukuhlala esihlalweni azafele khona hayi lokhu vele yikho kuyenza ukubulala ilizwe kubulala umhlaba. Siyakunanzelela endaweni eziningi ukuthi lapho kulama president ayalela ezihlalweni kugcina kungasela lutho umhlaba usuchabalele ilizwe selifile.
Igama ngimpumelelo mafu ngikhuluma ngisele uPane St. Lucks. Hayi indaba kababa uTrump eyenzileyo inhle kakhulu kodwa khona ngokwakho akutshintshi ilizwe laseMelika khona lokho. Njalo indaba yakhe siphelile futhi. Njalo uBiden mhla ka 20 usobale ukuthi uye White House. Ubaba uTrump yikho owaye kwalela phela. Kodwa ekugcinweni khona sizambona semiswe ezenkantolo sebotsha umthetho. Hayi vele uyangisile uyangisa umhlaba.
Wenzwe yiMelika kuyinto embi kakhulu. abalandeli bakaTrump bangamelanga bakwenze lokho. Ngoba phela iMelika yiyo egqugquzela idemokhrasi. So thina ngapha sizofundani kuzokazi leAfrika. Kwini sizokufunda nxa kuyibo sebesenza kanje.
Laba ngabanye abasithumele imilayizelo yabo kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ulakho la ukusithumela umlayizelo wakho kunombolo le. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labahlaselwa yi-COVID-19 eZimbabwe kanye lokwenzakala eMelika. Okulokho kulokufuthelana kuhlelo lokudedelana wombuso. Izakhamizi zakobulawe zithi kuza kuba lukhuni ukwenelisa ukubhadala umthelo wekhansili yaleli dolobho okhuphuka kulinyanga kulandela imvumo evela kuhulumende eyokuthi uluhlu lokusetshenziswa kwemali ole bhajethi ka-2021 olwamabhiliyoni alitshumi lasithupha i-16 billion luqalise ukusebenza. Lokho kwenzakala uhulumende esanda ukupha njalo idolobho leli imvumo yokuthi lisebenzise uluhlu lwe-supplementary budget ekupheleni komnyaka odluleyo olokuxaxela leyo eka-2020 ngesilinganiso sokufika phose amakhulu amane ekhulwini i-372%, okutsho ukuthi ukukhuphuka komthelo lo kusezingeni eliphezulu. Uhulumende uthi usenike imvumo amakhansili amaningi elizweni ukuthi alandele amabhajethi lawa ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe njalo lizivalele ezindlini ngeziqondiso zikahulumende zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association uchasisa inani lemali elingabhadalwa yizakhamizi ngenyanga.
Zombili ke i-supplementary budget ka-2020 le-2021 budget zivunyiwe nguhulumende. Okwakhathesi i-City Council isazama ukuphuma loluhlu lokuthi i-2021 budget ezincwadini zabantu iyabuya isithi yimalini. Kodwa kumele abantu bakuzwisise ukuthi kuyona linyanga kuzabuya ke kulo jogo elikhulu lomthelo ngenxa yokuthi emalini kade vele beyibhadala kuzangezelelwa enye i-372%. Amafitshane ke okade bhadala phose njengami 208 RTGS ngenyanga ukhangele ukuthi uzabhadala ama-950 kusiya phezulu ngenyanga. Leyo imali kadumele ivele ibhadalwe kususela ngo-October kumnyaka ophelileyo kusiyafika ngo-December i-supplementary singathi ngeyokungezelela ukuze kuyephutshe umnyaka ka-2020. Kube sokusithi ke eka-2021 yayivele i-421% ngangaphambanisi. So ngokunjalo ke abantu bakhangelele ukuthi phezu kwe-950 yona leyo vele abazayibhadala kuzaba lenye futhi imali ezabhadalwa. Njalo khonoko futhi kuletha imithelela yokuthi nxa kade ugcine indlu yomuntu kumbe kade uqhatshile endlini yomuntu umuntu lona la usebuya usezokukhwezela imali yokuhlala endlini yakhe ngayona leyo percentage njalo. So nxa kade kuyikuthi enxa yohlezi endlini yomuntu uzibhadalela 500 RTGS kathesi hhayi umuntu usezabuya kozokhwela enxa yakuthiye kubo 2000 ukuze la asayelwe kuncane kokudla le muli yakhe. Incwadi zikajanuwari vele ziyabuya sezithwele imali le-supplementary ngingaphambanisi futhi kungabuya sokule mali entsha yona le ka-2021 vele ibhajethi ngoba u-2021 la ule mali yakhe. So lijogo elikhulu kakhulu abantu basebunzimeni.
Sinanzelela ukuthi lokho kwenzakala ngesikhathi uhulumende esefake i-lockdown. Zithini izakhamizi ngakho njalo liyake likhulumisane le-council ukuthi kwenziweni ngalabo abanganelisi ukubhadala.
Ndiyakwazi ukuthi iningi labantu iningi lezakhamizi kobulawayo liyazisebenza kodwa kathesi ukuzisebenza kwakhona kusuka kube nzima kakhulu. Siyakwazi njalo ukuthi silezalukazi lamaxhegu silazi intandane abayibo abantu abathwele nzima ukuthi bathole imali. Imali le nxa uyikhuluma usithi iphose isondele ku-1000 RTGS nxa ungathi uyayisebenzisa ubona ngantu ayimali encane kodwa ukuthi uyithole ke imali enzima kakhulu uyithole kakhulu nxa uzisebenza ngoba kathi imali yakhona uyakuzayithatha ngathi njengoba kathesi abantu bonke bahlezi ezindlini akula muntu ovunyelwayo ukuthi ayezamazama lapha laphana. Abantu baku-lockdown njengoba vele kathesi ungakhangela inani labantu ababhadalayo lilutshwana kakhulu kuzoba njani ke nxa kuyikuthi imali siyengezelelo njalo sokuzabangela ukuthi abantu abaningi babe lezikwerede bagcine bethathelwe ngimpahla yabo sezindlini abanye njalo kule ngozi yokuthi izindlu sezinga-athathwa sikhangela lokuthi kati very service abantu abayitholayo kusithi council kathesi kuyini amanzi abantu bazikhe emachibini esikhathini esiningi ma i-refuse collection kubuthwa kwezibi lakho kakukho so i-service versus imali okumele abantu bayibhadale kangantwa kakuhambelana.
Lowo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobha lakoBulawayo, eyeBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Woza Friday kuliviki silomculi omdumo weRumba uMdawini ehamba leqembu lakhe le izingwenyama bephethe idlalade labo elitsha uNtungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Sasalela kakhulu echolocho sihamba lamaqembu achiyeneyo kodwa lamhlanje sizibiza sise plum tree kutichi kubuhe sisesigabeni sakoHingwe lapho kudabuka khona uMdawini leqembu lakhe leyizingwenyama bona abacula bekwele South Africa. Nanso inkemba esikanxa zonke njengokusichaza kwakhe uMdawini.
UMdawini ngifana odabuka eplanti lesigabeni sakoHingwe sohamba neqembu lezingwenyama namhlanje sithule idlalade lesithathu elinesihloko sithi sona Zothami Longa.
Izalante leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi ebutheni bami ilihlo lempongo kanye lethi Zothami Longa. Abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani Mdawini?
Abangathanda ukulithenga noma ukuxhumana nathi soshiya na iPhone number ethi yona 0655 342492. Ukhonze nama WhatsApp siyatholakala laphana sikwazi ngcono ngezingwenyama.
Iwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Kubalaleli siyabonga esikhathini ezinike sona ngokusilalela esiphinde futhi sicele nesupport kubathandi bomculo weRumba kuzindawo nezindawo sithi thina nisigcine nibe safe njengoba sekuDisemba kanje kuzifo ezisibhekele emhlabeni. Kusho ukuthi siyabonga kakhulu laphana sicela isupport ngenhliziyo ezivumayo bese ngiyivalelisa ngisho kanje.
Uphuma ke enkundleni uMdawini leqembu lakhe leyizingwenyama ngale.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 libikwa lisehla osekubangele abezempilakahle ukuthi becabangele ukuthi kungabe sokulohlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha. Intatheli izindaba njalo engumhleli wendaba zemifanekiso kamabona kude uOpol Chinono usebochiwe njalo. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle. Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.